Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo ngelanga lokugcina kunyanga kaMpandula 2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ingxabangxoza iyaqhubeka ebandleni le People's Democratic Party iPDP.
Isibuye sehlukana imbono uBodelayo wabona ngezinye indlela kodwa emhlanganweni lo mkhulu sivumelana ukuthi hayi uBodelayo labanye bakhe sibaphe isikhathi.
Amalungiselelo omhlangano kaMongameli Robert Mugabe labasekeli bakhe koBulawayo asethiye idolobho libukeka. Lamhla kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lenduna eyiyo yodwa eZimbabwe ehlala phandle kwelizwe.
Mina ngisebenza kakhulu ngabantu babithi laba abaphume ngaphandle abakhulu abakamthwakazi ngoba kusukela ekuqaleni ngo-1980 kuzofika amandla zange bayithole inkululeko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ingxabangxoza iqhubekela phambili ebandleni le People's Democratic Party iPDP kulandela imbiko ethulwe nguNobhala Jikelele walelo bandla umnomzana Gordon Moyo ngolwesine eyokuthi umkhokheli webandla umnomzana Tendai Biti usexotshiwe ebandleni. Izolo uBiti wenze umhlangano esithi lokhu enguye umkhokheli webandla. Sixoxe lomnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla saleli bandla.
Uhlupho lwethu amadoda amanye abangela uGordon umfowethu isuke sehlukana imbono uGordon laye wabona ngezinye indlela kodwa emhlanganweni lo mkhulu sivumelana ukuthi hayi uGordon labanye bakhe sibaphe isikhathi baze babone ngoba kukhanya ngani hayi basuke nje balahleka nje bayasibala ezimele esihluthwane bayeza qhubeke senza umsebenzi wesizwe banika ithuba sibe ukuthi beze kodwa okuzikhetha lokhu abakujikeyo hayi sikugcwalisile nje sabeka abakhokheli abambalwa okugoqela mina nabanye omamakhe nabo Edwin Dlovu abasuka ehlangothini lakoBulawayo.
Ye ngamafitshane ungasipha amagama wona lawo abakhethiweyo abakuzihlalo ezingane ziphezulu.
Abasuka ehlangothini langapha koBulawayo ngu-Edwin Dlovu ongu-deputy spokesman, national spokesman, yena Albert Mhlanga, deputy national organizer, Gladys Mate, national chairperson, labanye nje abanye ade vele bekhona hayi kakusukanga abantu abangaki ephathini kusuke nje abalutshwane kodwa njengana zifisa ukuthi isikhundla zabo kasizivalisi yikuba babhela nje ukuthi njengana kathesi bengani basesizimela nje esincane isizimela lesana singaphela hayi babuya bethatha isikhundla zabo.
Udaba abakhala ngalo ke elokubana umanyano we-MDC Alliance bathi kufana lokuthi ikuginywa libandla le-MDC kuzahanjiswa njani khona?
Kakuna bandla elizaginya elinye ngoba amabandla nxa kuthiwa amanyene ibandla ngalinye ngalinye liyasala linabo president babo line uniform yalo esho ukuthi ama-t-shirt abo kanye lama-emblem kanye konke lamahofisi abo. So kakula bandla eliyabe liginywe ngelinye engikulanzelelayo abantu kwese sikhathi ngehluleka ukuthi bananzelele ukuthi xa ukhuluma nge-MDC lapho eyaqalisa khona ukukhuluma ngathi yithi abakuqala i-MDC uWelshman Ncube yithi ade siku-National Council abo-10 IB. So thina kasiboni mehluko khonapho ukuthi kungathiwa siginyiwe sivumeleni ukuthi kasibambisaneni lolu hlupho esilalo sithi lapho esiyaluqeda khona bese siqhubeka ngamabandla yethu esaparate. So kakula oginyomunye.
Alo ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla le People's Democratic Party iPDP obekhuluma le Studio 7 esethegudu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazo omnumzana Nkululeko Sibanda othi kuqakathekile ukukhulumisana kweziphathamandla zamabandla kulokuxexebuka.
Mbona ngani mina kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe nje abane iningi labo kasikananzelela ukuthi kathi udube silalo kwezokubusilizwe yiluphi ngendlela yokuthi phela abantu bangalokhu belwisana ngokuthi hayi wena namhlanje wenze ngawuthandiyo bengakhangelanga ukuthi kathi vele ibhora elilwe esifanele sigijime ngalo yiliphi elikhulu kakhulu bonani kuzasisupha ukuthi siphumelele ngoba kungahlala lokhu kulwiswana ukuthi hayi wena usivume wathi wena usivume wathi bonani bekufanele ukuthi abantu be-PDP balwisane lo biti ngokuthi hayi njengoba sesingene kulesi sivumelwano bekungasenani ukuthi usitshele kumbe sikhulumisane ngokuthi kuzasetshenzwa njani balungise imithetho e-alliance ukuthi izawuma njani lokuthi bazama ukuba ngomama yedwa laphana kodwa ngibone ngani njalo indlela indaba abasupheka ngayo abakhutha abakhuluma ngayo ukuthi hayi umuntu ngekele ukuthi nxa esengumkhokheli athi emzenze umathanda loba sokutheni langasiphi isikhathi ngibone ngani indaba eqakatheke kakhulu okungafanelanga siyikhohlwe ngibone ngani amacele wonke amacele wona la amabili elikapiti labalawa asemxotsha ebandleni ngibone ngani aqondile kodwa athi kakhulu kufanele bakhulumisane bahlangane phakathi lapha
sekuvele amagama okuthi kulokubandlululana ngemihlobo kuthiwe laba sokuxuku lamaNdebele la ngabe sishona ubona ngani ke sebenza yini khona
ngibona ngani kuludubo olukhona kwezombusazo waseZimbabwe olulilifa esilichilwa iZANU-PF la iZANU-PF ingane yaluthatha eRhodesia olokuthi abantu beZimbabwe bavele ngani baxukaniswa ngemihlobo ikakhulu imihlobo le emkhulu ephezulu okuthiwa ngamaNdebele lamashona iyatholakala esikhathini esiningi kakhulu isetshenziswa njalo isebenza ukukhangela ukuthi iyasetshenziswa ukuthi kufakwe ama-vice president kumbe kwenza into ezinjengazelezo mbona ngani khona kuvele kuliphutha elikhulu kakhulu elizahlala liyenza ukuthi kungabi lokuzisana phakathi kwamabandla ezombusazwe ukuze kuvunyelwane ukuthi njengelizwe ukuthi kade vele indaba le ingaqedwa kanjani abantu bangaphiwa izikhundla ngokuthi bayimhlobo yiphi abantu bathola izikhundla ngokuthi bayakwazi yini ukwenza lowo msebenzi odingakalayo
allo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungulayo izombusazwe ubexoxala e-Studio 7 ecingweni esebhilitane Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukwenza umhlangano wakhe labasekeli bebandla lakhe kumalanga amalutshwana alandelayo kobulawayo lanxa ilanga lingakaziswa. Imbiko esiphathamandla sikahulumende yokuthi amaNdebele ngamashona aguqula ulimi nje kuphela iqhubeka idala inkulumo elizweni. Umqondisi wesikhwama seHeritage Trust umnumzana Pritchard Joe wethule lamazwi kumaviki amabili adluleyo esithi amaNdebele awazi imbali yawo. Sixoxe lomnumzana George Mkhwananzi othi limbiko ayisiloqiniso.
Ya indaba khona ngithengizwa yangihlekisa kakhulu ukuthi kambe kukhona abantu abesaba amaNdebele kuze kufike ebangeni lokuthi baze bafisa ukuthi awekho njalo azangaba khona okukhona ngamashona kwangihlekisa kakhulu futhi ukubona ukuthi kunabantu abahawukela ukuba ngamaNdebele to an extent ukuthi sekuze kufike ebangeni lokuthi babathathele lobo bundebele sengathi kuzabathiya sebefana labo ngoba kusuke kubonisa ukuthi kuleminye imhlobo yabantu ezwe laseZimbabwe efisa ukuthi lokho khona eyikho khona ikuphe abanye abantu kuze kube sengathi ukuba lishona ngumkhuhlane umuntu uyagula akafuni kugula yedwa sefuna ukuthatha umkhuhlane wakhe awuphe abantu okuthiwa ngamaNdebele ukuze sonke sikhawule so kungihlekisile ngoba kuyabonisa ukuthi abantu abaningi bayakuhawukela ukuba ngamaNdebele bese befisa ukuthi ngabe bayabathathela amaNdebele lobo bundebele ukuze bachiphe bafane labo.
Manje singathini nxa sikhangela ukubana umuntu okhuluma khona lokho ngumuntu okuhulumende ongayenelisa ukuthi afake imbono yakhe kube ingxenye yembali yela kusasa?
Hayi, akusoze kusebenze ngoba ngitsho nje ukuthi izinkulumo ezinje zisuke ziveze nje ukuthi abanye abantu abalakho bona ngokwabo ukuzigqaja ngalokho yikho khona. Uma bebheke amaNdebele mangakufakela lento ekuthini kudalwa yini, angithi kunje nje amaNdebele akhankasa adinga ukubeka inkosi yabo. Izinto ezinjengazona lezi izokuthi amaNdebele akhankasa afuna ukuvuselela ubukhosi babo. Kukhona amanye amaNdebele angafuni ukubona abanye abantu abavela ngaphandle besuka khona le emashonaleni bezongena ezikolweni nasemisebenzini bebathathela imisebenzi. Sekukhona impehlane lesivunguzane esikhona phakathi kwelizwe esiphehlwa emathebeleleni. Kuyabethusa ke labana abantu, yikho bebona kufanele ukuthi bathi ayikho into okuthiwa ngamaNdebele.
Hello, ke ngumnumzana George Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fubembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje isilosobhuku wasenketa enkabazwe umnumzana Matthew Nketa, njalo sixoxa ngomcimbi abawenze ngolwesine okuyacela izulu. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nketa.
Ngiyabonga Ntunga, ngiyabonga.
Yini like laphuma lapha, akusitshele ngohambo lwenu?
Umsebenzi lo omkhulu siwenze ezilayo ebezivela endelele kusetshenziswa umntaka Joshua Nkomo usangilize lodlawu lwakhe umfo kamahlanga uGodonga uSly abamele inhlanganiso yezamasiko eyibuye abayibo esisebenza nabo sebe bethunyiwe ukuthi bazositshela ukuthi umsebenzi wethu siwuphathe njani.
Belingaphi kahle kahle?
Besisemtolweni kakhokho wami uNgulutshana, uNgulutshana ozala uNketa ebhusini emasimini akithi konke.
Yikho lapho elicelela khona izulu esigabeni senu?
Yikho lapho esicele khona izulu. Ngicela ukuthi ngithi fahla mbidala khonapho nginonise ngokuthi kule zikhanyiso ezitshengisayo ukuthi imvelo isidlile ngoba sizavuka sisiya khona emtereni. Bathi behluza inyayo yokuya emtereni izulu laduma emini kwakungolwesikhathi ngezikhathi zama-2. Bathi khona ngelanga ngolwesine kuvukelwa khona emtoreni bavuka kuqhanda kakhulu esigaba sonke. Namhla ngikhuluma nawe nje ngolwesihlanu kuyaduma emini kuye lakhafula amathempukane lisitha inyawo zabantu lapho kade sikhona kuzofika emagumeni ethu. So ngikhuluma nje kusukela emini kade ngilokho ngisamukela ama-phone calls awelwagwelo yonke besitho lesithi umsebenzi eliwenzise omkhulu.
Bezikhona iwosana, bezikhona izangoma?
Ngiza kutsho njalo, bezikhona kodwa bezinganengi ngoba ngokwezilayo esazitholayo sathi satshelwa ukuthi kasize ukudlala njengoba lakeke kudlalwe ngakucelwa izulu. So isiqondiso besisithenge sokuthi kuyabe kungumhlalaphansi besisidla esikudlayo sihlezi phansi sinikwa imilayo esayiniwa nguSly Mahlangu emele iJoshua Nkomo Cultural Movement layo elakha enzelele emanyangwa esinika izilayo ngoba idulu lethu bayesebele ubonile enzelele ukuthi ibitolo yethu kayiselaze iwosana. So kumele silungisise khonapho usitshelile ukuthi kumele senzeni senzeni imitolo yesigaba sonke kwenzele ukuthi kuye qoka kakusha eziye iwosana ngoba esasilazo sezasi.
Kanje wathi izangoma lazo ziyaphatheka ekuceleni izulu kumbe zihosana kuphela?
Izangoma ziyabe zikhona, inyanga ziyabe zikhona, ihosana ziyabe zikhona,
kodwa ezihamba phambili zihosana.
Ezihamba phambili zihosana. Ehlelweni lehosana kube hosana eyiyo okuthiwa ngumhambi wendlela olimi lwesintu. Kube sekusiba nesanyongwana sehosana esiyiso esisekelayo ikakhulu nxa bethunyiwe beyelitsheni. sekuba losobhumbi isikhathi amandla indlula ngumbumbisa abahamba bekathathu ihosana isanyongwana isikhathi amandla esingaba yi-traditional leader ukwenzela ukuthi ababuya lakho bakufakazelane yiyo indlela yokusebenza ngehosana ihosana isebenzi iyodwa isebenza lalaba abantu ababili ukuthi babezathathu bemele isizwe
Amathe empukane othi liwabonile kulandela umkhosi wenu lo ayalisuthisa na ukuthi isibonelo mpela sokuthi izulu liza kuba khona ngomnyaka ozayo
isibonelo esikhulu isithembiso abantu bakubonile bayakufakaza lakhathesi ukuthi sekumele baqalise ukubiya baqalise ukuchitha imiquba wonke umuntu seku-onomax to ukulima khathesi ngamathe empukane abawabonileyo namhlanje
lingabakhuthaza yini abamasiko kwezinye izigaba ukuthi labo benze okufanayo
singabakhuthaza kodwa isikhathi sesiphelile ngoba ngokwehlelo lwenzelelo indlelelo ivalile mhlaka 25 so thina ngokuthi bakubonile bakuba ndile emoyeni wakho nangale ezibhalini lapho kucela khona izulu eTalimani engingabali emanyanga eTalimani lapho kume khona izulu eliqondekile ukuthi seliphuzile ukucela izulu kodwa njengoba lala idate layo bekakudala qhubekani mhlaka 28 ezinye izigaba isikhathi sokucela izulu sesiphelile indlelelo ivalile akakusela muntu oqalisayo ukucela izulu sokusele ukuthi abantu bagcine amazilo
hhayi siyabonga baba uNketha bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngibonge kakhulu
Lolo be kuluhlelo lwezemaphandleni isixoxa lo sobhuku waseNketha eNkabazwe umnumzana Matthew Nketha olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Siyabonga ntungameli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lenduna yemthwakazi ese-South Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga kakhulu wakwethu isile njabulo enkulu kakhulu mhlawumbe nokuthi lokhu esikhuluma kungena endlebeni zabantu bathi bonke abangabe bephile emhlabeni
hayi bezwakala umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi wena njengenduna ekhona ngapho e-South Africa usebenza njani labezimbabwe
Cha kwenzakele ke mntaba sasiqali nje emongeni yendaba mina ngisebenza kakhulu ngabantu bakithi laba baphume ngaphandle bakakhulu bakamthwakazi ngoba kusukela ekuqaleni ku-1980 kuzofika amandla zange bayithole inkululeko now kwaze kusenzeka ukuthi sebelapha e-South Africa bathole ukuthi izinto zethu zonke ukuhlonipha lamasiko akithi kuyalahleka kwase kuqokwa-ke mina ukuthi kangibheke lezo zinto ngibheke labantwana laba balapha bonke zonke into ezenzakalayo ngizazi futhi ngikwazi ukuthi ngiyeze iripota khona enkosini kuze inkosi yala eyiye isizwe sakithi sakwazulu sigcwele khona phana kumthwakazi ihlala isazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kwase kuqokwa-ke mina ukuthi kangibe yileyo ndlela futhi ngesinye isizathu kakhulu saba yilesi ukuthi i-embassy yala ezimbabwe ayibabhekeli abakithi abavela kumthwakazi abangala maphepha lalamhlanje abanye kanti langaphakathi betholotho kanje abathathwa ngamanzi ngesikhathi sanesisolesi esidluleyo kuthathwa ngamanzi kwavumbula ukuthi abala maphepha bengaphakathi bengakabakithi so sathola ukuthi sinenkinga ngapha baxotshwa ngamaphoyisa ngapha futhi izimbabwe yababandezela ifike ikhulume lamaminista lapho besokukhanya ukuthi bathwala nzima-ke so ngase nginika leyo nto ukuthi sisizane lapho okusizekela khona sisizane loba kwenzakala ini kufakazeka ukuthi nangumuntu omelele abantwana bakamthwakazi ngaphezu kwakho konke wena wesibo lapho e-South Africa sasilayo thina i-embassy yakobulawayo eyakobulawayo nje yayikhona la isizwayo lakithi kobulawayo kule reserve bank eharare kule reserve bank emaswingo khona lapho kule reserve bank so kuyakubonisa ukuthi la mazwe ayeminjani ekuqaleni kwawo so mina ngimele lokho loo vele England America balibani maye ngaphandle nje ukuqondanelana ukwenzela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi njengobana kwesinye isikhathi izinto ziyahambahamba ngathi zilunge ngoba phela ukuthintsha kwezinto kuyaba khona sezikuswelakala mina ethekini kamthwakazi yokuqala eyabe ibhaliwe indina yokuqala yini indina yokuqala ukuba khona ethekini kamthwakazi
manje amandla olawo asebenza okunganani ulawo yini amandla khona ngapho njalo uyasebenzisa
lawo impela ukuthi sikwazi ukukhula amacala lapha eSouth Africa ikakhulu kulabo abathi mangakho khona okonazi fana la khona okwenzakalayo ukuthi nje sebeyabamba ama inkunzi amamama be ngoba ukukhumbule kahle ukuthi laba bantu izenzo zonke ezenzakalayo zenzakala komunye umthwakazi engayena umuntu kukwalithwana ukuthi uthole ukuthi isenzo esibi senzakala emntwini mhlawumbe ongase umhlobo wethu kodwa ke laba abantu abethu sebesenza kuye nalowo umzali wakhe kumbe umna wakhe kumbe umfo wakhe so lokhu kuyasinika amagunya mina amandla ngilawo kakhulu ngoba ngiwaphiwa inkosi yala abantu balapha ababusayo njani izigodi zonke lezi zenzina zabo kanti lezo ndina zazo mina ngiwela ngaphansi kwayo ikho ne enkulu yakhona elapha eGoli engu-chairman engundunankulu wakhona futhi okuthiwa nguNdwandwe so ke zonke lezo zinto zilamalungiselelo akhona ekhaya lakhona angikalawuli kangako kodwa ngilala ilizwe engifika ngifake ebantwini ngoba njengobana la uyazi ukuthi umumo wakhe ithi ungalungile kahle kodwa lokukhamba kwesikhathi la ngokubuka kwethu manje ngathi sisendleleni okuyadika ukuthi sonke lawe lobani lobani ongaphansi umuntu wakithi laloyana lalobani bavuyele ekhaya
manje ke nxa sikhangela okwenzakala kathesi ukubana sokuthiwa inkosi isikhona sekumele uZulu alandele okukhulunywa inkosi ngoba isigcojiwe ukubona njani wena
cha mntana inkosi singakuthi uyakubongela lokho phela uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyabe ngathi izinto ebantwini ngokuhluphekwa kwabo ngemisteyi thina siyakujabulela mina kwami kwamina kwesiqu sami kuyawethula umthwalo onzima lo wesilamu ngoba ku-5 years isizwe sakithi siyalisijabalele siphelele ma ngingekho into engavele njengale so ke uZulu oseqinisweni nobona izinto kufanele simlandele siyafisa ukuthi bamlandele mina ngokwami ngihamba phambili kuleyo nto leyo ngoba ngiyazi ukuthi le nto isilisa abantu bakithi kuzo zonke izigaba ezenzakalayo okuze kuye ukuthi baze abantu bakithi babantwinye leziswini ukuthi abantu bakithi bengahle abantu bakithi bamelele emgwaqweni bathathele imali zinengi izinto ezenzekalayo pho ngokuvela kwenkosi siyakujabulela lokhu kwakho
ungavalelisa uZulu
ehe ngiyalibonga leli thuke endiphiweyo ngiyafisa abantu bakithi ukuthi bakwazi ukuthi mina ngokwami ngiyafisa ukuthi abantu bakithi baphethe kulezi zinto ezenzeka ekhaya ngamandla ethu wonke ngoba sizinikele ukuthi ngazi kuveleni loba yikufa loba yini phela kukho okunye okwedlula lokhu siyafisa ukusiza abantu bakithi mina ngiwuduna bami nje lobu ngifuna ukusebenzela ebantwini bakithi bonke ukuthi abantu bakithi basinde ngayo le nto le nkosi yakithi lapha bazimisele abakithi ukuthi basisize ngoba manje labo bayakubona okwenzakalayo ngaphandle kwalokho abantu bakithi bangazake basinde futhi siyafisa ukuthi zonke izinto babambane akukho abantu bakithi abangazange bakuzame bake bavota benza yonke le nto akulalutho abalitholileyo basahluphela nanamhlanje so elami endichiyayo abantu bakithi baze bazigoqe bayekele ukulandela amaphepha angabasindawo abangenisa iganga le y'ngane zethu lezi zakhiwe ngoba into yokuqala nje siyifunayo sifuna ukuthi iy'ngane zethu zifundiswe azifunde iy'ngane zethu zigcwele iganga siyafuthi ukuthi zifundiswe zazi nokuthi kuyini okwenzakala ngaphakathi komhlaba kithi asela sibhedlela mina kuleli viki eliphele bensekhaya mina Albert Gumede lo bensekhaya ngaya empilo into elaphana empilo iyesabisa siyafisa ukuthi zonke lezi zinto zibacuthuzeke zisuki kube le mpilo enhle ebantwini akula muntu ongamdingela umsebenzi noma ongamfaka emsebenzini ogulayo ongazisebenziyo abantu abaqale bafundiswe belashe bathole imithi ngaphakathi baqine kutholakala imisebenzi mangayi ilizwe lakithi selikhululekile siyafisa lokho inkosi yethu mayikhona njengobana sesiyitholile inkosi asiyisebenziseni ilithuba lesile njalo sibambane siyabonga kwakwethu
hayi sibongile baba leyo-ke yinduna yakomthwakazi kwele South Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo Councilor Sambulo Maphosa ka ward 25 eNkayi. Ngosiphunyuka phansi kwenduna usikhobokhobo siyakwamukela kuhlela
yebo mama
kwenzakalani ngokuthengwa kwempahla mahlayana khona ngapho inkayi lokho esikuzwa kusenzakala emadolobheni
abantu sebephonga ukuthenga izinto abangaziniyo ngenxa yokuthi bezwa kuthiwa ibhondi leli alisasebenzi. So umuntu olemali ezandleni sethisa ukuthi imali yana ayihlukane naye aqale ebambe okubambekayo. Abantu bathi impilo enje bayizwa emarediyeni, abanye bathi bezwa ngamaphepha. So okuyikho kahle kahle ukuthi yikuphi angikwazi, kodwa sokugcwele sibili ukuthi imali le amabhondi lethu imali engasasebenzi, njalo abanye bayayithenga imali leyi. Asithumbeni umnike i-$10 eniya kunika i-$13 and i-$15 eyamabhondi lethu, isithi ukuthi wona achiphile okudulayo ziyusa.
Abantu bayayizwa yini impiko evela kuhulumende ukuthi bengalaleli wonke nje okukhulunywayo nokwenzakalayo, ikakhulu abama-WhatsApp lama-Facebook?
Bayakuzwa sibili kodwa abasakuthembi, ngoba kunabanye ababuya bezela emadolobheni bethi bona imali ngabe isitshintshile, abantu abasayifuni imali leyo lihlaza, sebefuna imali mali nerandi lale seliyeshile. Abantu sebesesabela nje ukuthi khona lokhana okwayenza ngo-2008 yisho sokusenzakala.
Kodwa khona ezitolo kunjani, kuseselo lutho nini?
Ezitolo i-cooking oil ayisekho vele yena, lapho ekhona khona iyadula isiqhelile iprice.
Kodwa zona impahla ziyatholakala ezinye?
Hayi, impahla zisatholakala sibili, ezinye zikhona. Ezinye njalo kazikho, kodwa ezinye zikhona.
Abantu bebekhala ngokuthi le mali bavele kabalayo.
Lokho kusiba wena, imali emabhanga ayikho. Ungazifakela imali ku-ecocash, awusoze uyithole kuma-ecocash point. Yona leyi e-eseculeta phandle bekuthi iyabizele ngapho, ngoba ebhanga singaziza engange-$20 yelanga, akusela bhenki enika i-$100.
Omama kuyini abakwenzayo kathesi? Sibona ukuthi baphakathi kobunzima.
Omama basebeyizimeni kakhulu, bayazama ukuyimayina, abanye bephuma besiyawoda phetsheya, kodwa akusokubanzimela ngoba imali mali amayisa namarandi asetholakala nzima. So abanye abasakwanisi ukuchapha besiyawoda. Ngapha thina ngemakhaya vele esijayele ukuthi siphila ngokuthengisa amabili, sokunzima kaphesa phela muntu osithengela amabili. Lanxa nje sivulana kakhulu okwenza ukuthi amabele atode, kodwa isivuno sokuthi siziphilise besilazo, kodwa ukuthi sizathengisa ngani lakula muntu othengayo, amabhayazi awakho. Kona size nje kona lamalanga ukuthi GNB iyathenga, sizama ukuqoqa sihlangahlanganise amabele sikuthelele sibe sesikuyiza bona be-GNB, kodwa lakho size kuthiwa babhadala ngemva kweviki ezintathu. So asikaqiniso lakho. Bona abe-GNB bahle basitele ukuthi akula-cash, bazafaka izimali i-eco-cash. So khona lokho kuyi-challenge njalo kubalimi, ngoba balutshwane abantu abakwanisa ukuthi behambe bejintsha emadolobheni, ngoba le-network ye-econet ngapha kithi iyahlupha. So kuyabe kufanele ukuthi i-GNB ingakufakela imali ku-eco-cash, sizahlupha-ke wena sisiyadingani imali usiyasebenzisa imali yakho e-town.
Inhlelo zokufuya-ke leziyana besifazane ababesithi balazo khona ngapho enkayi, kanye lezokulima ezivandeni,
silokhe siqhubeka ngawo amaklabhu, kodwa sibizele silohlupho lwemakhethi. Silimile, silamaklabhu okulima izingadi, imibhidi igcwele ezingadini, senze ukuthengiselana khonapha, sithengisa ngawo amabele. Sile sifuyile inkukhu, siyasela ukuthi siyazithengisela ngaphi. Omama bakhuthele sibili ekujoyineni ama-projects lapha bayajoyina. Lezi nsuku bathenga inkukhu, kule nkukhu zemakhaya lezi ezithengwa zingama-1 day old. So bazithengile ngokuningi kwazo. Siyadinga nje imakethi, kodwa nabona laba abazithengisayo bayasithembithembisa ukuthi hhayi, lingazikhulisa kuhle zalidingela imakethi. So sikhangelela ukuthi bona labo abathengisa ama-projects bazanikisana lakhe ekuzizeni imakethi.
Umbuzo ugcina manje, njengoba abesifazana bebhekane le ngxaki eziningi kangaka, baningi yini abacabanga ukuthi behambe bayibhalisele ukuvota?
Thina njengabomama ngokubona uhlupho esiphakathi kwayo ngobuningi bethu nabantwabethu, siyakhuthazana ukuthi sithi umuntu wonke aphume ayerejista. Abanye bayakhalakhala sibili bathi kuvota kwethu kukhanya kakulancedo, ngoba singazi sihle sivotile kodwa impumela zakhona azicaci. Baphume bayobhalisa konke nabantwababo, okwenzela ukuthi nxa amavoti ebuya wonke umuntu ayimele ukuvota.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councillor Sambulo Maphosa ka-Ward 25 enkayi kosiphunyuka phansi kwenduna uSiphobo Khobo. Sidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ubelelanga elihle. Nothi sikhangele ezinye izindaba ebesilazo ukuhlelo lotulwa lamhlanje. Ingxaba ngxoza iyaqhubeka ebandleni le People's Democratic Party. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Dande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.